Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo nezindaweni zabo eziningi zishizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifanelazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu duko.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi baningi abaloge bengakafinyelelwa luncedo abaludingayo.
I-trust yavumela ukuthi khona siregister sonke ku-ZEC, kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Kusabhaliswa phansi, kusabhala ama-affidavits ukuthi ozaluza ku-primary elections uyahamba ewithdraw. So waluza-ke ku-primary elections.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Cowdery Park kobulawayo sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla le-MDC lilamalunga amabili kulolu khetho. Omama beGwanda bakhala ngenhlupho abahlangana lazo lapho befuna incwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi baningi abaloge bengakafinyelelwa luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki kalula. Umphathintambo bona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi izimota ezithwele ukudla lokhe zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eyathabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization for Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 259. Umnumzana Moyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha uZulu weManikaland ukudla namuhla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe ihelikopta ngumanyano we-European Union eyokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilitane lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-23 million eliphe ngeviki edlule. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano wesadaki kumele uvize umhlangano wokuphuthuma uhlaziye udaba lomonakalo obangelwe yi-cyclone Idai eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo udinge uncedo. Sixhume isiphathamandla saleli bandla uDokotela Nkululeko Sibanda.
Enye yenjongo zesadak ngezokuthi isize uzulukazi okusadak region ukuthi nxa kukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo isadak ibambanisa amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe isadak ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba nesinye sehlakalo esifana lalesi. Siyabona ukuthi phela icyclone leyichaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu owezimbabwe kumbe owemozambique othi hayi bekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikelwa ludubulelo ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho kuyinto efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi izinto ezinjalo zisenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyukuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abachiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uZulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelokuthi imizamo kahulumende isesemlutshwana ikabonakala ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngomsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zishizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifana lazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu dubo. Inhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya lazo zisuke zaphatheka kakhulu zigijisa imisebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bengazangatshela ukuthi kuzaba lo dubo kumbe kulo dubo. Khonokho kuyakhuthazwa njalo njalo siyakubonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wafika kwelechimani mani lapho la uWochipinge uZulukazi welizwe omhlaba wonke jikelele wasebona ukuthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasegijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi basebenze ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nakulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hathi ukuphuza lokho okwenze uhulumende wethu.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC sixoxela ekwelebhilithane. Kusenjalo uhulumende waseBhilithane usesungule isikhwama semali yokuphathisa abawelwe ngumonakalo we-cyclone Idai. Kubika u-Ezra Chisa Sipanda.
Uhulumende weBhilithane uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi kulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathi ntambo obona ngezwekazi le-Afrika uNkosazana Harriet Baldwin.
UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Thumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yi-cyclone echaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla, lemithi, lalokho okuhluza amanzi ukuze ahlanzeke. Sithi njalo siza kuba khona lesiphathisana, sixoxisana labantu ngalesi sika esithiye
izilonda.
Uqhubeke echasisa ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana nalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezi hlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe, uyaziswa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala
khona.
UNkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyabuya kulabo abakudinga kakhulu. Siza kusa ku-civil society organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeyinhlanganiso ezingatholi imbadalo. Asisoze langitho sithumezele imali ngohulumende.
any of that money through government.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lucia Dube okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kweleBrithani weZimbabwe Diaspora Focus Group laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Kube ne-disaster ngale ethini mani bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu bethi mani bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kunengi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esimelayo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizinisi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizinisi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizinisi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angapromothwa njani.
Uhulumende weBrithani uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuduke kwezomnotho njalo lesifiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni emini yantambama namuhla elubhekise kwele South Africa ukuyaphatheka emhlanganweni weSADC ojonge ukutshengisa uxhaso ebantwini baseWestern Sahara okulilizwe elathunjwa iMorocco ngo-1975 njalo elilokhe eliphansi kombuso walelo lizwe. Lolo luhambo lukaMnangagwa olwesithupha phakathi kwensuku ezinhlanu. Ngomgqibelo ubese Angola. Okucunula abantu abanengi kuthi uMnangagwa uhamba ngendiza mchina ayabe eziqhatshe ezisuka kwele United Arab Emirates ezibhatalelwa ngoZulu. Inengi lithi udlalisa imali. Abancintisa kukhetho oluzaqutshwa ngomgqibelo ozayo olokudinga ukhansila kaWard 28 eCowdrey Park kobulawayo bathi sebelulunga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla leMDC lilamalunga amabili kulolu khetho abalisa uElderman Colette Ndlovu loNkosazana noMagugu Mloyi. UElderman Ndlovu wayengukhansila weCowdrey Park okweminyaka elithumi kodwa ngokhetho olwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukhansila Happison Ncube owebandla lakhe obhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. UElderman Ndlovu uthi wanqoba uNkosazana Mloyi kukhetho lwama-primaries. Kodwa uMloyi utshele iStudio 7 ukuthi kaphumi kulumncintiswano ngoba kwakulokuqilibezela kulolo khetho njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. UMnumzana Kidwell Mjuru uncintisa emele ibandla leZANU-PF njalo isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Kembo Mohati ubemkhankasela ngempela viki. Kuncintisa amabandla alitshumi lambili kulolu khetho. Sixoxelo Elderman Ndlovu ngalolu daba.
UKembo Mohati simzwile ukuthi ukhona sibili uwile eCowdrey Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazozifika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyane egari kayisalani kudlela phade khona. Hayi project ye-government kodwa ke thina hayi kasiyesabi ZANU-PF esikukhangele ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga kwabuya imoto ezimbili ezafika zapaka kuphela zithwele umumbu kumbe zaziphendulwe emgwaqweni zizihambela zafika zama khonapho wa-adresa waqeda uthe eqeda yena ekuhamba le mota lezo zihamba kwathiwa kade zithwele umumbu khona zisiyagayisa manje zaziyabe zisiya ngazi nxa zazi ukudla kokunika abantu abantu
Libabili kubandla lenu le MTC Alliance kulowo nkosazana nomagogo mloyi. Manje lokho akusoze kubangela ukuthi ibandla lakho linqotshwe yini njalo kakho yini ofuna ukuphuma.
Akufanelanga kube kuthiwe ukhona ophuma, ukhona iphathi yavumela ukuthi khona siregister sonke kuzek. Kodwa ke kube sokusenziwa ama primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdraw. So waluza ke ku-primary election. So kufanele ukuthi yena ahambe aye-withdraw ifomu yakhe lena ayifake zeke. Yikho ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi yasimxotshe epartini kaseyililunga le-party. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuze ngephathi yethu kodwa kukhona ukuthi akaza awine iphathi ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kwephathi yakhe kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo la bantu angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yani okwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Moti.
Abamsekelayo abephathi yethu kabakho ngoba nxa bengabe iparty yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini. Ungabona umuntu esenza okungayisikho akutshelwa yiparty kutho ukuthi asokwedungaleni.
Longo Elderman Colette Ndlovu oncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 e-Cowdery Park koBulawayo. Lithiye indlebe kuwona lo msakazongo 6:30 ekuseni kusasa lapho esizaxoxa khona lo nkosazana nomagugu mloyi ngalolu daba langomkhankaso wakhe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Omama beGwanda lamhlanje behlise ezimathonsi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngendaba zasekhaya bekhala ngenhlupho abahlangana lazo nxa bedinga incwadi zokuzalwa ezama-birth certificates okudala ukuthi abantwababo behluleke ukuya esikolo. Kubika u-Albert Ncube.
Uzulu ongene lo mhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangela ncwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka koMzimuni wehlise inyembezi lapho ebikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wabhanza usemncane ugogo ozala umama wabo. Athi sebevukile ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho osegoli animas. Ngawufunda ngaze ngawuthi form four. Ngehlulekile ukubhala uform four intoba lokuthi angilabhethi. Ugogo uzamile ukungithathisa ibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthiwe kufunakala idebhi kamama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilabhethi.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wedlule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakhe wambalekela emjiyelwa mzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise omntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuye lobaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanishiyela umntwana. Emapholiseni ngithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wangisamazi ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Bando Estezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama-birth certificates osekudala ukuthi bengasayi esikolo.
okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abazuyise wabuthi ubani ngoba umuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala ugrade 7 bekumele baregister beku-grade 6 khathesi so then abayenelisanga ukuregister ugrade 7 ngenxa yokuthi abala mabhesi so kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali ugrade 7 utshwana bahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week sokuthiwa baregister.
Omunye okhale ezimathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngazakuyokhombani umuntu walaphezu uya laye wamngane wabhubha asela nabantwana labanzulu bekungithithe emahofisini badaye ngaphandle kokuthi kubuyele ngakini nanamhla nokungisenzinye njalo angenazixhubha nabantwana abanazithupha ekubuyela ngisakwanisa ukubuyeke ngizakuyela ngani ngala mali ungiyabathi kumasobo hhayi thina lokwazi ukungenzeni sengithwele nzima asisakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazo ematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uzula yenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawa ngethathi irekhodi yomntwana. Sengishitshile khonapha egwanda balokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthi sokumahara ukuze wonke uZulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwanga emshinini bazazakala njani ukuthi bakhona. Akuphiwe wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo wale committee yephalamende uretired Brigadier General Levi Mayihlome olilunga ledalele parliamente emela emzingwani ududubo lwama-birth certificates lukhulu.
Sesifike lapha sesizwile imbono yabantu uhlupho lolu lukhanya lukhulu kukhanya into le ihlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa layo emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Register General uzamele kube lemithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama-birth certificates because inxeloba kunyakade kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswe emaprovinces wonke.
Umqoqo wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu petition sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificates lama-ID ngoba ukhanya ukomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangene lo mhlangano bathi umume ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama-passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezawelwa ingozi yezulu lesiphepho ele cyclone Idai esigabeni seManicaland. Incwadi ezisebenza elozulu ezingamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Psychologists Association sezisungule uhlelo lokusebenza zingahlawulwa lokusiza abazali ababalisi kanye lezifundi zeSt Luanga Secondary School ngemva kwengozi elethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu hlelo lusungulwe ngomgqibelo odluleyo esikolo sabokholo lweRoman Catholic iDominican Convent Girls High School eHarare. Lubikwa lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezedlula eziyisithupha kusiya ngokuthi umuntu ngamunye uthinteke kanjani ngezehlakalo azibonayo kule nkozi. Omunye wale ngcwethi unkosikazi Zikholiwe Eunice Sibanda ulandisa ngokubenze basungule uhlelo lolu.
Ukubuya kwethu la sibuye nje singabantu ze-PA ukuthi sibone ukuthi singancedisana ngapi ama-parents labantwana njengoba labo abantwana bayibo ababekhona kodwa abazali labo yibo abalabantwana. ubuhlungu kuba ebazalini ukuthi abantu babo bangenana lento enje labo balama lokuzeni abawezwayo ama reactions abayizwayo abawezwayo kona ngwabo because of what happened konale so sila ukuthi sibaphe support while they are going through this.
Unkosikazi Banda uthi uqathekile ukuba balutholiswe lolu sizo abehlelwa ludubo ikakhulu abantwana besikolo.
Yes, sesiqalile kudala ukukhuluma labazali, sesiqalile ukukhuluma labantwana. Okwakhathesi labanye bami abasuka e-Crisis Support Center ababhizi labantwana kubanje. Kodwa akwenzi ukuthi ngize ngikhulume ukuthi kuyini esikutholileyo ebantwaneni njengoba kulani abantwana belama rights abo, the confidentiality yabo.
Omunye wabathakazelela lolu hlelo ngumbalisi omkhulu kulesi sikolo ofundisa izifundo ze-accounts esikolo se-St. Charles Luanga Secondary School, uMnumzana Lennon Chizaza.
What gave us courage and probably what lessens the burden is being able to.
Okwasenza saba nesibindi kuba khona kwethu ngesikhathi lingozi isenzakala. Lokwanelisa ukusindisa oyedwa walabo bantwana kwasipha ukujabula lanxa saba lokudana lapho sesinanzelele ukuba sesilabantu abalahlekelwe yimiphefumulo. Osekukhona kithi ukuba sikhangele sisiya phambili sicabange ngalokho esesithe sakwenza ukusiza izifundi. Lizokhumbula ukuba lesi sikolo kungesi lesiyana esikusibanga saphezulu kodwa sikhangela imizamo esithe yenziwa ngababalisi kusukela kuform 1 kusiya kuform 4 sizathola ukuba bese siphakeme lesi sikolo
at a standard whereby it can be recognized in the district and in the country.
Uthi uzimisela ukuphindela esikolo uChizaza aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa izifundi ngendlela ezehlukeneyo.
Yeah, it's something that I have processed, something that I have looked at.
Into esengicabange kakhulu ngayo ngathi ngoba ngingomele azwele usizi kodwa njengomuntu othe wasiza ngendlela ethize ukubonisa abafana laba ukuthi okwenzakala kibo into elakho ukwehlela yiloba ngubani empilweni kwenzakala sikhathi sonke. Kungakho ngizimisele ukuphindela kulesi sikolo ngiyefundisa izifundo ze-accounts engizithanda okwamagama ngisize abafana bami ukuba baphumelele kumihloliso yabo.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare uMnumzana Colin Ncube uthi kungumbono omuhle lowo ukuba basizwe labo abawelwa yilolu dubo olwalethwa lizulu elesiphepho le cyclone Idai.
Kuzabancedisa nje to a certain extent ngoba lokhu abahlangana lakho kungabahlupha kakhulu even lanxa sebefunda lanxa sebekhuluma sebevodwa. Engaziyo ukuthi counseling yakhona bazayenza as a group kumbe nga one-one ngoba i-trauma yakhona asazi ukuthi bazayi-assessa njani kodwa kungaba kungumqondo omutsha nje ukuthi bancediseke nje khona lapho. Kungabasiza kakhulu ukuthi bancediswe ku-counseling but amboni ukuthi i-memory yakhona ingahliphele nje khona lapho babuyela esikolo ngokuphansi.
Uvumelana lo mcabango wabantwana laba ukuba basiwe kwezinye izikolo hathi lapho babona khona lingozi isenzakala lapho owabhubha khona abanye babo.
Bengabantwana benjalo babefisa ukuthi bekwenye indawo engasiyo lapho ababona khona abanye babo besifa, ababona khona abanye babo bethwala nzima behlala bengahlanga. Ngoba ngibona ingani noma after i-counseling nxa bebuyela endaweni yenalana ama-memories lana ngaphenduka njalo.
Abantwana kunye lababalisi besikolo se-St. Charles Luanga eChimanimani babona mathupha abanye babo belahlekelwa yimiphefumulo ngemva kokugqitshelwa lidwala lodaka oluvele entabeni ebikucwadlana. Abaqhuba lomsebenzi bathi uzasabalaliswa ufinyelele lozulu wesiqindi seChimanimani beqale ngababalisi labazali abalabantwana abafunda kulesi sikolo se-St. Charles Luanga Secondary School sona ebesilezifundi ezifika phose amakhulu amathathu kuhlanganiswa labafunda bevelela emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga gama kwanele mthwaka zomuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo okwamanje ngontungameli Nkomo matukanduna bafuphatila.
Lalela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.